Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Linga lifuga njani zilugandaba. Kula mgele msakazweni wa Studio 7. Ngomvulo mhlazi u 24 Ncwabakazi 2020 nguChris Dande. Endabeni zethu namhlanje. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili abadabuka esigabeni seManicaland ababhubhileyo bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa leli gcikwane lokhu liqansa.
Okokuqala engikunazelelayo kusalabantu abangathi bangamahlongandlebe abangathi abakazwisisi ukuthi lo mkhuhlane ukhona.
Abathathu abasezandleni zamapholisa besitheswa icala lokutshotshozela ukutshengisela abathi omnumzana Job Sikala, Jacob Ngarivume lo Hopewell Chingono bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla.
Lokhu okwenzakalayo yikuhlukuluzwa okwenziwa abantwana baseZimbabwe. Kathesi ungakukhangela kakusese ngokwe-opposition yodwa.
Ibandla le-MTCT lilandula imbiko ethi lisebenzelana lebandla le-ZANU-PF.
So angazi le malta abantu abasivotelanga ukuthi ukhuluma ngani ngoba ngaba sivotelanga ngaba sikwazi ukuthola la ama-spaces la asekhona.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kunapha emsakazweni we-Studio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili abadabuka esigabeni seManicaland ababhubhileyo bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa leli gcikwane lokhu liqonga. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamashumi amathathu lasikhombisa 37 ababanjwe leli gcikwane kumahola angamashumi amabili lane asanda kwedlula. Inani labale gcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane ezinhlanu 5930 labulala abedlula ikhulu lamashumi amahlanu 155. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamuzi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo wokuthelelana igcikwane leli unjani kobulawayo.
Okokuqala engikunazelelayo kusalabantu abangathi bangamahlongandlebe abangathi abakazwisisi ukuthi lo mkhuhlane ukhona. Ngokunjalo impilo abayiphilayo leyane ukuthi abalandeli izimiso ezokubana sivikele umkhuhlane. Kodwa ngunandlela kakhulu kungabantu laba abavela ngaphandle kwelizwe kakhulu eSouth Africa leBotswana ababuya ngendlela ezingayisizwa esingathi thina babuya ngedouble lapho bona abana abantu sibona ngathi babezingozi kakhulu ngoba babuya lapha bahlane labantu bangahlolwanga ngokwenza njalo bayathiya leli gcikwane bayasebethiya leli gcikwane babuyele futhi ngendlela ezingaqedakaliyo. So ngokubona kwami ngibona ngathi yikho okubangela ukuthi leli gcikwane libe loku liqanza labo kobulawayo ngalezo zizathu. Njalo siyananzela labona abanye abantu ababuyayo kuzokuthola amagrosari abuyayo ngendlela ezingaqedakaliyo evela ngaphandle kwelizwe. Le ndlela afika abanjwe ngayo sibona ngathi lawo asikhozela usipho lokuthi leli gcikwane liqhubeke limemetheka njengoba thina lapha kobulawayo kuyinto abantu esidulana ngapha leBotswana lilizwe South Africa abantu abathaka khona amadouble lapho mbona ngathi yikho ukusikhathaza ukwenza leli nani liqhubeke likhwela siya phezulu.
Ngokubona kwakho kungani inani labantu abatholakala belegcikwane le-coronavirus lisiba phezulu kobulawayo?
Esikunanzelela lapha edolobheni lakobulawayo ukuthi umumo we-COVID-19 ubi coronavirus ukhanya ungamhlanga ukuze kufike lesi sikhathi. Siyananzela ukuthi khathesi ekuqaliseni ngale bekunanzelela ukuthi abantu abaningi kade begula bebanjwa belala umkhuhlane ngabantu kade bevela phandle kwelizwe kuboBotswana eSouth Africa. Kodwa khathesi siyananzela ukuthi lakhonapha kobulawayo ihlupho sesiba lalo ukuthi sokusiba lamakhesi amaningi abonakali ngabantu abavela bangaza baphume ngaphandle kungezinye indlela thina sihlezi phakathi kumuzwa wobulawayo sokulokuthelelana okuthile. So ngaleso sizathu kuyatshengisa ukuthi hhayi bo abantu kufanele sinanzelele ngoba gcikwane leli khaya liyamemetheka umumo wakhe sawumuhle.
Abantu bayalandela na imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus khona ngapho kobulawayo?
Well eqinisweni abantu khathesi abakhona abangokuningi bazama ukulandela kodwa silabanye abantu futhi ungananzelela abangalendeli abangathi baqhubela kubantu bona bayesaba umthetho besaba amapholisa ukuthi amapholisa bayambona ngabo bazathini ngoba abantu ngendlela bamiyana ngayo okunye njalo mbona kuyasukuza kakhulu yikuyanga lokuswela yikho kwenza sibe lohlupho. Idolobha lobulawa kathi siyananzela ukubana siphakathi kohlupho olwamanzi. Ngokunjalo kuba lezi ndawo ezithatha isikhathi ezide zingelamanzi phose iviki yonke. So nxa amanzi sebuya ngebhawuza leyana enika abantu amanzi e-City Council, abantu bayaminyana khonaphana bonke sebefuna amanzi, abasahloniphi loku kuthiwa yi-social distance. Siyakunanzela lokho. Lancama amasuku yagqoka kodwa kuba lokugudlana okuningi lokufuqana khonaphana kuba yingozi.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Abathathu abetheswa icala lokutshotshozela uDlakela abathi umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala, umkhokheli we-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarevume lentatheli zindaba ezimeleyo uHopewell Chingono abetheswa icala lokutshotshozela uDlakela bazamiswa emthethwandaba lamuhla. Ungarivumelo Chingono sebehlezi okwenyanga eyodwa esitokisini belokhu besalelwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Usikhala yena uze wabanjwa ngamapholisa ngemva kwenyanga ewadenya. Kulokuphoselana aqatha phezu kokuba ngubani ongaba wathengisa emapholiseni usikhala ukuze agcine ebanjwa eHarare. Kunjalo nje abalwela ilungelo loluntu kunye labamabandla ezombusazwe aphikisayo bathi amalunga abo elokhu ebotshwa mahlayana ehlukuluzwa njalo ethunjwa ezindlini zawo ngabezomvikela besebenza ndawonye lamapholisa. Ummeli weBinga North edalele iParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-MDC Alliance uthi umenywe ngamapholisa akoBulawayo kulandela ukubonakala kwakhe enikeza izisebenzi zevikilini lako TM Hyper koBulawayo amalembu amabili alotshe ukuthi ibandla leZanu PF kumele lisuke embusweni kumbe Zanu PF must go ngesilungu. Umnumzana Sibanda utshele usithandekile emhlanga Studio 7 ukuthi usetshele igqwetha lakhe ngalolu daba. Uthi njalo wesabela impilo yakhe kulandela athi ikuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabanye bakhe kanye labalwela ilungelo loluntu yikho esakaze lolu daba enkundleni yobulembu be-internet obeTwitter.
Lokhu okwenzakalayo yikuhlukuluzwa okwenziwa abantwana baseZimbabwe. Kathesi ungakukhangela kakusese ngokwe-opposition yodwa, kakusese yi-civil society yodwa, sokungama-civil servants, sokuyizisebenzi zonke, sokungabafundisi bama-church atshiyeneyo, kakusela muntu okuthiwa khona nguye umuntu o-right. Wonke umuntu sokufuza ukuthi ehlukuluzwe ngaphandle kokuthi umuntu ethi sivumelana lobubi obenziwa yi-ZANU PF. So ke mbona ngani ukuhlukuluzwa kulokhu kuqhubekela phambili, kodwa thina savela sazinikela, sangena kule struggle sikwazi ukuthi esasikudinga yikuyini. Sidinga ukuthi khona sibe lohulumende oyakwenza ukuthi izibhedlela zibe lemithi, izibhedlela zibe labodokotela, izibhedlela zibe labonensi, izisebenzi zasezibhedlela zihole, ama-civil servants ahole imali eyakwenza ukuthi begcine abantu babo. Njalo sifuna umkhonomi wokuthi khona omunye lomunye angafuna ukudinga umsebenzi ewuthole. Asifuni ukuncindezelwa. Mbona ngani labo abalwayo ngezimpiza zabo 1970 babesilwa against ukuncindezelwa okufana nalokho.
Usanda ukuthi udingwa ngamapholisa ngoba wabonakala uthwele amalembu lawo okuvala ubuso okuthiwa ngama-mask. Ungathi amapholisa ayabe ehlukuluza abantu kumbe esenza lokho athi yikulondoloza umthetho ukuthi kungabe lenkuthazo yokuthi abantu bevukele uhulumeni.
Mamhlanga ama-masks lawa ayebhalwe ZANU PF must go. Mina ngivele ngigqoka lawo mamaski every day lapho engihamba khona ngitsho nje la kuma roadblock awo amaphoyisa ake mbone ngiwagqokile lawo mamaski. Njengoba nje kuyafana kube lezikhathi lapho engiyake ngigqoke khona ama-t-shirts ayabe ebhalwe Nelson Chamisa for President kumbe amakepesi abhalwe Chamisa for President. Amboni lutho olubi ngalokho engiyabe ngikwenzile. Njalo kumbe ukuthi nginike umuntu kumbe ngihambe nganika abantu abanengi abe bezana PF bake begqoke ama t-shirts kumbe amanye ama material abhalwe khona ukuthi khona MDC ngabathengisi ama sanctions must go kuvunyelwe i democratic society sokungani umuntu wonke sokufuze ecabange ngendlela yezana PF you know izana PF kaso Zimbabwe izana PF ngumhlangano nje wabantu abalutshwana othina masa labo mnangagwa labanye nje abalutshwana akufuzanga thina abanye besibambe ngamandla ukuthi khona sikholwe kulokho abakukholelwayo.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umela iBinga North edalele parliamente njalo engwebandla le MDC Alliance ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we Studio 7. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Khuphe lilandule imbiko ethi lisebenzelana lezano PF. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uGatsha lozokhetho lwezekhelwazise ngeviki edluleyo ukuba leli bandla lizakhetha amalunga alo ukuthi athathe izikhundla ezatshiwa ngamalunga ebandla le-MDC Alliance agxotshwa libandla le-MDCT edale. Abakhethiweyo ukuya edale lephalamende babalisa uNkosazana Khuphe ngokwakhe labanye abalitshumilane abaza kuba ngamalunga esenethi ledale lephalamende. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Uzokwazi ukuthi iPR lesenethi ngama positions afilwa yiparty ngoba ivotelwe ngabantu, so angazi ke mawuthi abantu abasivotelanga ukuthi ukhuluma ngani ngoba ngaba sivotelanga ngaba sikwazi ukuthola la ama spaces la sekhona. Lezi zikhewe sezivulekile nje zivulekwa ngoba livoti iparty yethu elitholileyo ebantwini, so haya kulona iqiniso ukuthi asivotelanga ngabantu ngaba basivotelanga phela ngabe asina positions okumele sizifile.
Bakhona abathi bona ibandla lenu lingani likuhlangothi lwezana PF ngoba alizwakali licothoza okuyabe kwenzakele okufana locuku kumbe kwephulwa kwelungelo likaZulu. Lithini lina ngalokho?
Ngokunye okungayisoqiniso khona lokho umsakazi, nge-Friday ngenze i-interview ne-Open Parliament, ngizokuthumela yona manje. Sikhuluma ngamalungelo abantu ukuthi hayi akumelanga ukuthi abhekelwe phansi. Manje ngenze i-interview neyinye i-station, sine-station, ngikhuluma ngamabhishopu ukuthi amabhishopu ayekwe phansi angasukelwa. Nokuthi nencwadi ebhalwe i-government le yaphuma ibhalwe ngumama uMonica Mtswaka ekhulumela i-government ukuthi incwadi embi kakhulu. I-government itshela abantu bemadebheleland ukuthi they must just go and jump in a lake, ukuthi akukho umbuso ongabhala ubhale ngaleyo ndlela ubhalela abantu ngempela abantu ababhekiweyo. So hayi sibuhlungu and besingakukhangelelanga ukuthi ngo-2020 i-government ingaba lesibindi sokuthi ibhale incwadi enjalo itshela abantu bemadebheleland ukuthi abahambe bayokufa.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-The Standard lithi kwaba lokuphikisana phakathi kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi bakhethe bani oza kuba ngumphathintambo wezempilakahle. Okubangela ukuthi uMnangagwa akhalale ukukhetha wathi kazithathele lesi sikhundla uChiwenga. Iphephandaba le-Chronicle lithi umahluli wakobulawayo umnumzana Thompson Mabhikwa usecele ukungahluli udaba lwecala lokweba igolide elalisetheswa igqweda umnumzana Admire Rubaya. URubaya ufuna ukuhlawulwa imali nguMabhikwa esithi wabotshwa wavalelwa ejele leKami ngomnyaka odluleyo yena engelacala. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
salbonani ma the way come to the uma echolo choko malina badala ngikhala ngendaba yelizwe langilo ngikhala ngalo intivele thina ngeke zabe lesabelo emandebe emashoneni ngoba ilizwe ngelamandebe elamashona so sithi amashona vele ayikho thina into esizayenza khulume futhi ukhona ubhuti othi thina sihleli egoli sifuna ukuyalungiselwa siyalungiselwa ngubani aluba kuya ngaye uRamaphosa akade ngasixotsha sonke isikhathi siye khonani ekhaya asazi yena ngombulawo amandla okulungisa ngoba thina amandla asilawo angeke sibe lawo vele ngoba ma uthi uyabona uyafaka umbono uyafa uthi uyakhuluma lokhu uyafa baningi abanye abafowethu asebefile abanye abasemajeni indaba kamnangagwa lebandla lalo so inzima le ndaba inzima kakhulu thina mandebele asila kwethu
sanibonani sanibonani bantu bakhethile njani ngezindawo ngezindawo
ya lo mnangagwa lo wayecabanga ukuthi upresident ipapa lombhida lo owathi abantu bedle wona
upresident ufuna umuntu ofundileyo angeke uto uze ngopresident ungazi u-alo ilo u ungakwazi u-one manas two ungakwazi ukuvuka ugidi muntu upresident usizwa ukuthi upresident ungenele ukutshontsha ungenele ukubulala abantu manje kuyacaca manje ama-election aziveza manje izanupf into evele iveza sobala ukuthi abazange bevotelwe ngabantu labo abantu labo laba kusela abantu ababafunayo labo abantu bayabazondla abantu bezanupf angeke uvotele amasipela la akula muntu ongavotela abantu ababulala abantu akula muntu ongavotela abantu abathumba abantu akula muntu ongavotela umuntu osarep umfazi ngesikhathi lesi caca sobala vele ukuthi akula muntu abavotelayo ama-election and kuvele kusefestini kabantu bobani angeke ukuthi wavotelwa ngabantu udlulala ukuthumba abantu emshini akula muntu wabavotela abantu bezanupf labo kanti vele obavotelayo mbani manje sebesithi 23 bazowina ama-election bantu bakhe ukuthi vusana amehlo izanupf kungena muntu ozovotela loba bengabuya lo muvu wabobolileyo lamabelo ababolileyo yekelani lingathathi loba lingathatha lidle izanupf lingayivoteli
salibona ntebasifakasi be-studio 7 ndinjani-ke injani impilo yakwenu hayi bo siyalibonga ngalo msebenzi eliuphetheyo hayi kuyabongeka kakhulu ngondibana mara eh bona inkinga labona ingxaki ekhona emhlabeni eweZimbabwe eh kunzima bafethi ngondibana lizuzela lani ingxoko eziphuma ebantwini nanku nje labo Job Sikhala sebethe badotsha nanko omunye la esethe wadotshe emzini wakhe engumuntu owomileyo kungaziwa lokuthi kuyenzakalani eh asazike jobani i-EU ne-OEU yakhona layona sadike sasayilindile njengamazimbabweni ukuthi heyi andibana nje bethi besukume bebonisa nalo umbuso okhona kuleli lizwe lezimbabwe eyi asazike bafethi mara labona ukuthi eyi iindaba ezenzakala nampa nje labona abamajele abagcina amajele nampo baphonga ukhuluma intando yabo bathi bona eyi nanku ke umuntu waphuza ukubuya bathi yemanketane wahamba la manketane ezandlena enyaweni bethi bebuzwa bathi ayibo amakhikade ayaliukhwinuleka bathi sekondithei kodwa hayi uphuzile ukuye khothi kodwa umlando yokuthi izivalo kade ziyalukuvuleka mara nikubhekile iqiniza anitabona ukuthi yikudelela vele bazitshela ukuthi hayi vele yithe siziphethenda kulo ngasidonzeda kulo ngasiqamula so far asaziwa fethi manithi nje lithuthumeze lababa isadiki uRamaphosa nje ethe ngathi uyaphuthuma mara siyazi ukuthi ayikho lenye into angayikhuluma uRamaphosa wonibana mayobona umhwebo ebhekile ukuthi yini into eyenzakala ezimbabwe bafethi asiboni ukuthi uRamaphosa ngakhona ukuvula umlomo ukukhuluma intando yakhe kumbe ukukhuluma okumele kulungisiswe ezimbabwe mara siyazi ukuthi yazi kulezigebengu mara asazi ukuthi bazovelapha bangasikhulula kimini umfokanyamafokamtunzi umfokabulamatambo iphuma phansi komfula ukhwekwe kobaphumula ngasegweru
yebo yebo studio 7 omuhle nayo indaba yami namhle ngiphezu kwayo indaba ye-COVID-19 le yokuthi abantu uma befika ezimbabwe besuka kwamanye amazwe bafaka ukuquarantine why ma efika umuntu evela samu engahle echekwe maye ngabantwana ashezile emzini wakhe maye banjwe sasuke esibhedlela lokuyabuthelela abantu ababegula labangaguliwe buthelela wanda usani khona kumkhuhlane ungaphela khona lapho ngolokho beyesandiza umkhuhlane besiya phambili uhulumende maye bona sibe ey'cabanga kahle kahle ubona ku-writing khona kwakwenzakalayo abafike kahle nje ayebhoda ayebamela khona a-check-a abantu bephume bezandile lapho aba-check-wa khona aba-check-wa abantu nge-same day khonapho efike eshe-check-we eshaza kathulani kalalutho ashaphuma zihambele emzini akhona ukufakwa bekakwe befakwe bezethelelana imikhuhlane bewanda uma bebaleka angeke basole mina mntu ba-right uma bephuma bebaleka ungahlala wena ukwazi ukuthi manje sonihlala umphathi kwenkinga
lawo ngamazwi enulina balaleli bethu elithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulamayezi amabili awezulu lesiphepho alubhekise esigabeni se-Gulf of Mexico. Elinye yezi elithiwa Tropical Storm Laura selitshiye libulele abantu abahlanu elizweni le-Haiti lalubhekisa kwele-Melika. Elinye yezi elithiwa Hurricane Marco ama-hurricane omabili akhangelelwe ukutshaya ele-Melika lamuhla kumbe kusasa. Amazwe awumhlubulo ezansi ye-Afrika yiwo akhangelelwe ukuncedisa ele-Mozambique ukuthi lilwisane lodubo lwabahlamungi besimoslem abedlulisa amalawulo asebebulele abantu abambalwa kulelo lizwe. Eke sikhangele ezivela ngapha kwele-Melika ngamafitshane. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans we-Republican National Convention uqala lamuhla. Lo mhlangano obumele wenziwe edolobheni le-Charlotte e-North Carolina kodwa ngenxa yegcikwane le-coronavirus uzenziwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini lakumabonakude. Lamuhla ebusuku ekuvulweni kwalomhlangano izikhulumele ezizaba khona zibalisa indodana ka-Trump uDonald Trump Jr. lezinye iziphathamandla zaleli bandla. Ngeviki edluleyo ibandla le-Democratic Party belilomhlangano walo ofanayo kodwa kulezikhulumeli nezigoqela iziphathamandla zebandla lama-Republicans. Akukakhulunywa ukuthi emhlanganweni waleviki kuleziphathamandla zebandla lama-Democrats ezizakhuluma zisekela uMongameli Trump na njengalokhu okwenziwa ngeviki edluleyo kukhuluma abe-Republican Party besithi basekela uMnumzana Joe Biden. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Virginia uMnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sesizwile kancane masilalela uTrump ekhuluma eTwitter ukuthi enuzozama ukuthi ayenze kanjani ukuthi eyama-Republican i-convention i-RNC Republican National Convention ukuthi yona uzoyenza kanjani. Okunye simzwe kutsho esola ama-Democrats ukuthi ama-speech abo amanye amaningi akhona ebe-recordiwe, pre-recorded, and therefore yena kusho ukuthi uzozama ukuthi awakhe awenze abe live. Kunzima kakhulu ukukwenza lokho ngesikhathi se-COVID unless ma kuwukuthi uzimisele ukuthi aphule ama-recommendations anikezwa i-CDC ayiwona akhuluma ngokuthi ungaba labantu abayingaki. So angiboni ukuthi uzokwenza kanjani ukuthi kuphumelele, but masisilandela umqondo wakhe masisizwa ama-comments awenzayo ku-Twitter lakuma-interview sibona ungathi uzozama ukuthi yena azame ukwenza izinto eziningi zibe live. Sizwile futhi njalo ukuthi kuthiwa yena esakhe ispeech uzosinika e-White House okuyinto engakazi yenziwe any incumbent, any sitting president. Asikaze sizwe i-sitting president esebenzisa i-White House. I-White House ngeyelizwe lonke ngeka-president, whether uli-Democrat uli-Republican.
Asebecubungule obekwenzakala kuviki edluleyo kubandla lama-Democrats bathi bona kukhanya uMnumzana Biden eveze ukuthi ungumongameli woqobo ngoba elesineke njalo engumuntu othandwa
ngabantu abehlukeneyo abavela la kumabandla atshiyeneyo afana lelama Republicans lalo. Ubona njani isimo sika Trump esizavezwa nxa uqathanisa lalesi sesisibonile sika Biden? Kuzaba lomehluko na?
Isimo sika Trump masiqathanisa lesika Biden sivele position erong kakhulu, ngoba into ezikhonjiswe nguBiden ku-convention yakhe ngezokuhluleka ukulida ukuba le-leadership esikubonile ku-Trump, especially indaba zokuvimbela igciwane leli ele-COVID-19 ukuthi li-spread. Sibonile ukuthi hhayi esikhathini esiningi u-Trump uhlulekile ngoba one, akafuni ukusebenzisa i-science, two, uvele ngumuntu nje ovela akhulume akucabangayo angazange aqala ku-fact check or approve ukuthi into yakhona scientifically yinto engasebenza. Kufana lokuthi atshela abantu ukuthi hayi lingafaka i-bleach emzimbeni yenu, ngoba i-bleach isibonakale into esebenzayo ukuthi iqedele igciwane leli. Izinto azikhulume ku-national TV lezi.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha edolobheni le-Virginia kwele Melika.
Hello.
Yeah, what is
it? How can I help you?
I'm
Labo ke ngabahlabeleli abambalwa abazithi bona Zim Maskandi behlabela ingoma ethiwa COVID-19. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Abathathu abasezandleni zamapholisa besetheswa icala lokutshotshozela ukutshengisela abathi omnumzana Job Sikhala, Jacob Ngarivume loHopewell Shingono bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla. Ibandla le-MTCT lilandula imbiko ethi lisebenzelana lebandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.